Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 6 ngcwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigodlo sommeli uhole Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheda Gwirey zingele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Munzora.
Unobhala jikelele akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu.
Inhlanganiso yokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sicothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kombhikisho owawukhangelelwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isigodlo sommeli wele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheda Gwirey lenkampani yakhe yeSakunda Holdings ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili, kodwa ziqondiswe kumazetheswa lenkampani yakhe. Elemelika lifakele uTagwirey izijeziso lezi lisithi ungomunye wabantu abaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, kanti njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ilizwe lakhe alisoze ligoqe izandla lisekela uhulumende weZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Isigodlo selemelika eZimbabwe laso sethule umbiko waso enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi ukuthenga amathalakitha kunkampani yemelika iJohn Deere okwenziwe ngeleZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula kuveza sobala ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla azijonganga uZulu njalo aziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Sengeze sathi nxa eZimbabwe lizimisele ukuhuga abatshali bemali kumele lilethe inguquko kwezombusazwe lakwezenotho ezihlupha uZulu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lo Tagwirey ngokwakhe ngoba uqume ucingo lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithola ukuthi iZANU-PF ithola uncedo olukhulu sibili ebantwini abanjengo Tagwirey. So izijeziso lezi zilungile sibili. Yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerica, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
uTagwirey ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okuthiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yesakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU-PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi zizaquma nje eminye imithambo yezimali enceda iZANU-PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi iloba belama parastatals njalo, kodwa hayi bona kuzaba nzimela sibili besifisa lamazwe ase-Africa njalo afake ezinye izijeziso ngaba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuqamula kwephula amalungelo abantu ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna amalungelo abo. So mbona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana njengoba abantu laba abanjengoThagwere Gwiba basekela iZANU-PF sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU-PF ithole imali ayithola endulo, kodwa lokho kulama-parastatals lokho kulama-tender achiyeneyo sesibona abaningi sebebenefitile through into ze-corruption nokuxhwala, so bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mithambo yomnotho, kodwa labantu lamele bedinga amaqhinga bekele ukuthenga emashop abo, bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umanyano wamazwe womhlaba United Nations usukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu ikakhulu ilungelo lokuhlangana kumbe ukukhuluma okusenhlizweni kaZulu. Ibandla le-MDCT lilandule imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele wobandla umnumzana Douglas Monzora. Imbiko le eyethulwe ngamaphephandaba obulembu be-internet ibisithi uMonzora ubesevimbe amahofisi la esithi umkhokheli webandla leli uNkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokheli bebengasavunyelwa ukungena emahofisini la. Limbiko ibisithi njalo kulokungezwani kuleli bandla okubangelwa yikubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sixoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni olandule konke lokhu.
Ngiyabonga msakazi, ngibulise nabalaleli emakhaya. Hayi, sikubonile ngempela abezindaba bebhala into engekhoyo. Unobhala jikelela akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu. Ibandla liphethwe ngumama uKhuphe okwamanje, nguye u-acting president. Uzokhumbula ukuthi omunye wama-MPs wethu kuthiwa ubanjwe i-COVID, nomunye wama-members ethu usuke washonelwa isihlobo sakhe seduze kakhulu, kwase kungathi ukucatshangelwa indaba ye-COVID. So mama uKhuphe wasethi kungcono kuvalwa ama-office abantu beye ku-self-isolation for amaviki amabili. Ngikhuluma nawe nje, udokotela ube ku-self-isolation uyiqedile namhlanje, 2 weeks yakhe iphelile. Izowavula kama-office ngemva kokuthi abantu beku-self-isolation for 2 weeks. Uzobona-ke uzokusetshenzwa. So abantu bebesebenzela emakhaya bonke ngenxa yendaba ye-self-isolation. Akula nto enjalo efana naleyo abayikhulumayo. Ibandla lethu libandla ezisebenzisana kamnandi. Ngiyafisa nje ngenye imini ngake ngibize abezindaba bake bezojoyina ku-standing committee babone ukuthi sisebenza kamnandi kanjani. Asinabo lobu budlwangudlwangu labantu abangontando ayiphikiswa njengendlela abezindaba abafuna ukukhuluma ngakhona. Hhayi, umama uKhuphe uyiphethe esidukwini.
Sesike sezwa ukubana kungani kulokuphoselana aqatha kubandla kudaba lokubandlululana ngemhlobo i-tribalism, kuhamba njani kulokungezwani yini ngomhlobo?
lolu daba lokuchasana ngokuhlanga hayi luvelile ngempela ukwabona ngikhuluma nomunye wezindaba na kulokho abakubiza bethi Facebook kube khona umunye wezisebenzi ubethi yena uxoxa lo mngane wakho omunye la ongaziphathanga kahle njengaye wazethi umngane wakhe lana wasewaveza ke lama ma-chats mabi ngempela achaqisa umzimba kodwa sizohlala njenge-standing committee ngolwesihlanu sithi ukufakela amehlo fakela izibuko lolu daba angikhulume nawe ke msakazi ngolwesihlanu ngikunike impendulo ukuthi standing committee sibheke kanjani le ndaba. Hhayi, indaba ye-tribalism imhlangano thi uqala sawuqala nje ukuthi silwisane ne-tribalism. So umuntu obonisa ukuba tribal enhlanganweni yethu akula ndawo for lo muntu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yezokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sichodoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kokutshengisela ukukhangelelwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi abantu abahlukuluzwa babalisa unkosikazi Otilius Banda, umnumzana Dawanda Mujehiwa, lo Takunda Madzana, labanye abaninginingi. Lokhu kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wakuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athe ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Isiphathamandla salinhlanganiso eyiHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
So i-press statement njengazulu wonke goqela izizukulwane ngoba ama-citizens goqela ama-government institutions ama-independent commissions kulamanye ama-initiatives enziwa iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifana nayo. Kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana iHabakuk Trust imingathi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu. Okwesibili, nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichiyeneyo abantu abathunjwayo bachaywa, sithola ukuthi koBulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa baningi nxa siqathanisa lezinye indawo. Ababotshiweyo ngabe babaningi sibili kwezindawo njengaseHarare, lezinye indawo eMaswingo and so forth. Kodwa sithola ukubana abantu abangenelwa ezindlini baningi kakhulu koBulawayo. Abantu abangenela ezindlini kungani ngamasela bafika up to 8 or 9 baningi ngapha koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo. Siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo. Kodwa khathesi sithola ukuthi sibili amanani angkhona ngani ayalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo. Kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi koBulawayo.
Liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakalayo?
Sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, njalo siyasekela imizamo ye Heads of Christian Denominations. Ngoba thina si-organization eyodwa encinyane kodwa kulenhlanganiso eziningi ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso. So sisebenza le nhlanganiso eziningi, asisekeli ibandla lombusazwe kodwa sisekela iJustice.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu elwela ilungelo loluntu iHabakuk Trust, obekhuluma ecingweni losithandekile emhlangano weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet le newzimbabwe.com lithi intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Amafutha epetulo aseyi $93.15 esuka ku $71.62 ilitha linye. Kuthi ilitha linye ledizili seliyi $83.36 lisuka ku $62.77. Iphephandaba leHerald lithi kulezisebenzi zebandla leZanu PF ezehofisini yebandlaleli eHarare ezingamachumi amabili lasithupha 26 ezitholakale zilegcikwane lecoronavirus. Leli bandla lithi lokhu kuvele ngemva kokuhlola izisebenzi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu lane 154 ukuthi zilegcikwane leli kumbe hatshi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu umlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalizwa abasakazi beStudio 7 ngincoko okukhuluma. Kanti kahle kahle cela lisibuzele bona banaba bezomvikela yena umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besitha bafuni ukusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besithi abafuni ubusela. Wena ufuna ubusela bugcwele kube khatamasela lanjani kahle. So befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela mabe senza kahle.
Linjani msakazi? Igama ngukhero ngokomoyo. Hayi mina ngingakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alec Nyathi. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Lela mapolisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona okwabo nje. Igamenti yaseZimbabwe lendaba nayo kuphela, bangasutha bona balulame bona konke kuright. Abalandaba nabantu kunzima kakhulu. Into eseZimbabwe iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi bantu bakithi, siyabona ilizwe se iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgabe wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa, and umnankagwa kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamzonda, abantu bayaminyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ufuna ukubhidlize ibandla le-MDC still uyehluleka. Mnankagwa, umnankagwa kube ngangomuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto ezingabonakali ukuthi wenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazobulawelwa yiZanu PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umbanga futhi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka, kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka. Akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane, abantu bazibulawela indlala ngapha, abantu bavalela izindlini. Kanti uthi abantu baphile ngalo ukudla bakuthenga ngani elizwe lokungena mali? Kusobala vele abantu bakithi ilizwe leZimbabwe ngeke lisalunga, angeke lilunge ilizwe liya, livele seliphelile. Abantwana beZimbabwe phela lokuyangisa njalo kuzwisa usizi mani ukuthi abantu bazahlala behlupheka njalo nje kuze kube nini behlukuzwa ngumnanga kwamakhehla nasegugile la.
Sanibonani basakazi bam Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu, ngokubuya ngibuya enkaya eGonya. Basakazi bami, mina ikakhulu ngihlala ndlini lapha eGolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya, asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto esisitshelwa ngabadala nento kade sizibona isikhathi sikankomo uma sikamgabe. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu useyanothi mfuna ukufa mbakhawulisile bethi besibe bengcwaba kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni matyopela sokuyilokhu ukuthi kuyathunjwa olukhulume ngezansi usesaba sosimene seguground ongakuthi siyasina nkululeko elizweni sibe sizivuza ukuthi kathi manje sokhululeka nini thina nje amazimbabwe
so imp sobukuwe wena ofakwe impama ukuthi lawo ubisela ngaziphi indlela ngoba siyimpile ilabo nto abantu bathathwa bethotshwa belinyazwa senze njani njani sobukuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela lodwa lawe nxa ekutshaya ukutshayaza ugade phezulu iwumbono wami engilawo singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedo istudio 7 ngoba kuphumba ukukhuluma kungelampumela kodwa thina siyithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma sithini i-action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzani
hallo umsakazi hallo umsakazi sayizimbono yabantu bayithumela bafake imibono echiyechiyeneyo langemicisi echiyechiyeneyo lapha kustudio 7 ku-VOA Ndebele bathi mina ndombuzo langombono njalo kuzihloko zakithi esizweni sikamthwakazi sizathi siyavota khonapha eduze 2023 abantu bonaba iphathi ebusayo bazaqala ukufaka imali beguga abantu bekhohlisa abantu abanye bethu bazakhohlakala sizakhohlakala siphinde siwuvotele umbuso wona lo okhona ubuyele uzathola ukuthi kulabanye abantu bethu abathi sebekhothisiwe okuncane bewukhankasele wona lo mbuso sebekhohlwe konke khonoku umhlupho esibhekana lapo obabone sebekhankasela wona lo mbuso begijima bekhampena besenza lokhu lalokhu begqoka le lezikhipha zabo sikubonile eminyakeni odluleyo ubani nobani ubesazi ukuthi umgabe uwesebenza la yenalo upresident wokuthi kodwa kuthe wathatha baguqula bathatha umbuso bakwasituthuna sakubona sihambile kuma-election abaningi bethu bebemkhankasela yenalo ubaba bemkhankasela besenza lokhu lalokhu ngithi kini zihlobo labangane labazali badala kasihlaleneni endaweni eyodwa sihlaleleni ethembele hlukaneni lezinto zonezi siyekele into zokukhankasela abantu laba bazasiqeda du boke sibavotela senza lokhu lalokhu amandla kobulawayo
salibonani basakazi bakastudio 7 ngumsima ngalo ukhulumayo seplumtree siyabonga ngokuyethulela thina izindaba eziyenzakala ezimbabwe ngokuhlala ngihlala lapha ecresta hhayi into eyenzakala ezimbabwe ibuhlungu straight abantu baphila nzima ngathi bangamaforena kodwa lizwe kungelabo hhayi kubuhlungu she hhayi siyabonga basakazi ngokusiyethulela izindaba zonke ezizakala ezimbabwe siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, kuneziphathamandla zebandla lama-Republicans ezibikwa zilwisa ukuthi umhlabeleli womculo we-rap uKanye West abe kuluhlu lwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. UWest wazisa ukuthi ufuna ukuncintisa kunyanga ezilutshwane ezedluleyo kodwa isikhathi sasesedlule sokuthi angene kuluhlu lwabazancintisa. Kodwa iziphathamandla zebandla lama-Republicans zibikwa zifuna ukuthi uWest onsundu angene kukhetho ukuze athathele umnumzana Joe Biden abavoti abensundu abakhanya bemsekela ngobunengi. Sixoxile esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uChrisilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho oluzayo.
Kulabo mama asebephakanisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengokusitsho nje ukuthi uKamala Harris ngiyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyawazi ukuthi uPresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imithetho nje umongameli lo khona lo Attorney General wakhe sebewuvuthuze kanjani sebejintshile izinto zinenge kakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi. UKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho uzikhaliphele Mana ngani kuzakwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lomuntu azakweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni, lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule. Njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo Attorney General wakhe singakulungisisa kanjani? I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena umkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe. So kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ngani uzanqoba na uMongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus lanxa bebomutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminingi ukuthi uzanqoba na?
Ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona eloku esenza kuhle. I-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu, kwakusuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cuts. Labanye bonke even imisebenzi bikhona kodwa abantu bebeloku behola imali ephansi ngoba uTrump even engazabe elungisa i-economy ubengavuma ukuthi abantu bakhwezelwe imali, bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala irenti kunjani. Ubeyilungisile i-economy for o-businessmen, wachintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isebenzi even imisebenzi ibikhona kodwa besihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa ukuthi i-economy leyade ilungisela yini, ubeyilungisela labaqhatshi labangani bakhabala imali. Angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle, le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene. Abantu bayananzelela evotelwe komnyaka wokuqala ekwina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe. Mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe, labantu sebediniwe ngengungu ehlala ikhala. Angithi abantu bathi kona nxa ingungu isikhala kakhulu sizadabuka, leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima. Ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela. Angawina but angiboni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kuda kwaSheta Gwirei izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni sikanobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.